Nxa sikhangela ngomnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika-2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yatshintsha. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni, ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo, kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies. Yikho ke i-economy ibilokhu intsheza ke khonapho, kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpi le e-Russia le-Ukraine, ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapho eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswele abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uba sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-House ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority.